Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa bemele ibandla le CCC bazakheza amaphepha abo emthethwandaba we nomination court kusasa.
So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayila. Sasesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasisebenzi.
Kodwa umnumzana ibandla le-CCC ligcizelela ukuthi alingeni kulolu khetho.
I-by-election leyi ayikho emthethweni, akufuzanga ibe isenziwa. Ama-recourse ayenziwayo akho emthethweni. Konke okuphuma ekhotho asiwo umthetho wezintaba ngamanga ayenziwa ngomnumzana uMnangagwala abanye yakhe.
Siza kuzwa impumela yomdlalo edlalwe lamuhla kusigaba seCastleleka Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Sengeso Chabangu uthi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bemele i-CCC bazakhweza amaphepha abo emthethwandaba we-nomination court kusasa phambilini kokhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba ophakemeyo izolo esokuthi amanye amalunga ebandla le-CCC awe Senate ePhalamende lamakhansela axotshwe ngumnumzana Chabangu ngempela asephelelwe ngumsebenzi. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu gala mvumo yokwenza lokho, kodwa yena uthi umthethwandaba usumphile imvumo njengoba abamphikisayo behlulekile ukuchaza izizathu eziqinileyo zokuthi kangeke akwenza lokho. Abanye abalungiselela lolu khetho abathi bazancintisa bagoqela ibandla lezanu PF, izaphu lamanye aphikisayo. Umnumzana Chabangu uthi uluhlu lwamabizo alabo abazancintisa luzavezwa kusasa, njalo labo abazehluleka ukukhweza amaphepha abo bazakwenze njalo ngolwesibili ekuseni.
Iway forward sikhangelela ukuthi siyangena kulono lukhetho kusasa. Ama-candidates ethu ayabefayela ezek, afuna ukuthi ama-candidates ethu ayagcine efayela ngomhla ka-7 bekuza. So make sure ukuthi kusasa wonke umuntu okhontestayo uyafayela ama-papers akhe, they are in order. So sesingena ngegedi, sesingena sesibamba izanu PF ngempondo zayo, ayikhona ukuthi siyiflathele. Ichayinyovane strategy kasisebenzi, sakuzama lokhu sokwehlulekile.
Yibaphi labo abazancintisa?
Yona leyana okuthiwa yabusa yabusa, eyayikhetha ama-candidates eyayisipisela emuva ngesikhathi ngemuva kwesikhathi sabomzilikazi. Kodwa lanxa sasingavumelani layo yakhipha impumela eyayifunwa nguZulu, kodwa la ezi ziklivi zakhipha bonaba abantu abafunwa nguZulu babafaka eceleni. So sizathatha bona bana abantu ababevele bekuthiwe bafunwa nguZulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi umhlobo. Kungakhathalekile lokuthi uvela kuyiphi indawo. Okuqakathekileyo ngokuthi abantu babethe baya kufuna ngayona leyo ndlela eyasetshenziswa yinhlanganiso ukuthi ikhethe inkokheli. So yiyo esizayisebenzisa. Unumber one yibo siyabathatha sibafake. Nxa unumber one ingakwanisi siyadinga unumber two, nxa unumber two ingakwanisi siyadinga unumber three. Ngayona leyana ndlela ababephume ngayo besiyachaya intambo. Kusasa nxa bengehlulekile kusasa sebezafaka first thing in the morning ngolesibili. ngendlela esazivula ngayo.
Bakhona abathi abafuni ukuthi bencintise elibakhethayo. Ngeke ngezwe ukukhuluma ngomunye weBytebridge ukuthi kasafuni ukulandela izinqumo zeCCC. Bonke labo elibalandayo bavuma ukuthi ngempela bazancintisa.
Asikabi nenkinga lo muntu othi kagwanisi abantu into abakhala ngayo zindleko ezibonakalayo inomination fees abanye kabalazo so siyadinga kuzakhamizi siyadinga kuma-churches siyadinga kuma-organizations atshiyeneyo ngani ngoba ibandakali la mali ku-diaspora ukuthi basincedise bakhona sebekwanisile ukuthi basincedise ukwenzela ukuthi imali lezo abantu banjani bancediseke ama kuma nomination fees kakhulu kuma members of parliament nakuma PR yikho kufunakala khona indleko zemali ukubana babe ba register amabizo abo as ama candidates bangaba khona abathi kabafuna ukungena on the basis yokuthi babe ngama profession and they have moved on ngoba politics ayisiyo ndlela abadinga ngayo ukuphila kodwa akambalwa enxa kungaba le one kuphela kobulawayo sengingayizwa so kodwa kwezindawo zonke lezi abantu bazangena ekhethweni ngani ngoba yiyo phela indlela yokungena ku-space yonale abantu bebevalelwe phandle inkantolo isibavulele ukuthi nasi ihofisi kanobhala jikelele akula akudingakali imali ukuthi uze unginike mina ukuthi wena uzuye ngena ukube yi-candidate akudingakali nxa ungumama ukuthi ngikukhuthaze ukuthi uze ngubambabambe ukwenzela ukuthi uzungene ku-position nxa ungumama uyaku-encourage you siyabafuna omama siyafuna ama-ontanga ukuthi bangene be-free kungalali mali ndleko ezifakwayo ukuthi abantu babhadale ukuthi ba-contest.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu uthi ngunobhala jikelele webandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ukuze sizwe ukuthi ibandla lakhe lithini ngalolu daba kanye lesinqumo sesadaka.
Thina ngeke sikhulume ngoThabanga, uThabanga solunga lo mhlangano wethu we-TPC asimazi asibani ngaye. Sikwazi ukuthi izalo PF yebangela ingcuke evanga le esiyibonayo eyenzakalayo yokurecall abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yeZimbabwe.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni angifuzanga ibe yisenziwa. Yisho isinqumo esisikhulumileyo ukuthi hayi ama-recalls la ayenziwayo atsho emthethweni. Ukuphuma ekhota siwo umthetho wezimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana umnankagwala abanye lakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono kajikelele wezulu wezimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi bamele izigaba zabo edalelwe ephalamende.
Njengoba sekwenzakele yiwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe
izandla? Amanye angikhona ngeke siwakhulume phela ukuthi i-D7 kuzulu wonke ngoba labo phela bayabelalela bezansi kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezo ezinziwe ezingekho emthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olwezimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ngibona ungana singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulelo.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye eseHarare. Amapholisa athi ayafakaza ukuthi kube lesehlakalo lapho okudutshule ocatshangelwa ukuthi sigelekeqe umnumzana Sam Mutsuri okwenzakale izolo e-Unit A eseke eChitungwiza. Lokhu kulandela isinye isehlakalo eSouthertown lapho obetshayela imota ye-Toyota Hilux omiswe izigelekeqe ebezihlomile bamkhombela ngombhobho bamtshontshela imali yakhe lezinye impahla. Amapholisa athi enelisile ukubamba abanye kodwa asadingisisa abaphunyukileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken wethekelele idolobho leWest Bank eRamala lapho kulamabutho e-Israel lamuhla, lapho ahlangane khona noMahmoud Abbas okhokhela iPalestinian Authority. Uhambo lolu obelungakhangelelwanga lwandulela olwayizolo labakhokheli bama-Arab e-Aman eJordan. Ukhangelelwe ukufika eTurkey ele Israelithi selokhe kwaqhamuka impilo ngenyanga edluleyo phakathi kwalo leHamas selabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu i-2500. Ngeselichike kancinyane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulela isiphathelane lamasiko.
Amasiko lokuphila kwabantu zuku zonke siphoxa nesikhumbuzo sabatshabalala eGadade belwisana labamhlophe. Silomnumzana seMabhena ove khona ngale emcimbini lo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo baMabhena.
Mahlabe Zulu, ngiyabingelela Thwakazi omuhle. Njengoba sisazi izolo bekuwusuku olukhulu ngempela kwomthwakazi, lapho ebesikhumbula khona ukutshabalala kwesizwe somthwakazi ngo-1893 wendlebe zikhanya ilanga abahlasela ngesikhathi inkosi uLobhengula ibusa kwelakithi komthwakazi. Abaqhamuka bevelela ngasempumalanga bafika ke bahlabana kabuhlungu kanzima kabi ngoba bona babephethe isigwagwagwa phela, ikanti amabutho akithi wona ayephethe kuphela imkhonto lamahawu lamawisa. Kodwa ke balwa ngobuqhawe obukhulu amaqhawe akithi eGadade esikubiza namhlanje sithi eGadade Berkeley Fields, lapho kule memorial site yakhona. Kulawo magceke kwasala obubabamkhulu abanengi, kwasala amabutho amanengi, kwasala ibutho lembizo eliyilo esingathi namhlanje singathi yi-commando battalion eyayikhokhelwa ngumshana uNdindi Kuyasa uKhumalo. Kwasala ibutho lensukamini elalikhokhelwa ngumanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lehlathi lalwela lingaphansi kwenduna umanondwane uChabalala. Kwasala ibutho lengubo lapho elalikhokhelwa ngufusi Khanye. Lamanye amabutho amanengi-nengi asala kuleyo ndawo ebevikela isizwe sakithi ukuthi singachabalali, okwakugoqela amabutho ayevuthiwe amavevane, inqobo, ingubo. Basala ke kuleyo ndawo kulawo magceke.
Singathi ke kwenzakaleni izolo maphela khona ngale ke eGadade?
Ekufikeni kwethu ke emagceke naseGadade izolo kube kuhle impela, ukuze sikhumbuzane ukuthi ilizwe leli elomthwakazi mhlali chabalala kwakwenze njani, kwakuhamba njani. Kube usuku olukhulu ngoba mangithatha ukuqathanisa la ngonyaka odlule abantu bebebanengi ngempela, njalo abantu sebeyawusabela umkhosi waseGadade. Sibonge kumhlahlo wesizwe oholwa ngamadoda afanana nabo Greta Vodloza Sibanda ababekhona, njalo kuyibo abayenza show ukuthi lolu hlelo luyanjani, luyahamba ngokuqonda nangokuhleleka. Sibonge kumabutho esizwe somthwakazi abekhona, njalo sibonge kakhulu kulawo athi bevelele ngaphetsheya kwengulu kudela azinze eSouth Africa ngoba bebezile ngobunengi babo. Njalo sibonge kakhulu esikuthandileyo kakhulu ngeGadade especially lonyaka, yikuthi izingane ezincane zesikolweni zize ngobunengi bazo. Siyabonga kubabalisi nabo bonke abazimiseleyo ukuthi bafundise umlando bawudlulisele kuzingane zethu, ukuze sizazi ukuthi zingobani, ziqhamukaphi, zisukaphi, njalo ziyaphi. Zifundile kabanzi izingane zakithi ezizadlulisa lowo mlando kwizizukulwane ezizayo njalo futhi. Ngoba sifunde okunengi lapho esihambe khona kumemorial site, lapho okubekwe khona lawo amabutho abelungu abayibo ababengabahlukumezi bezama ukuzothatha ilizwe lethu, oba babamkhulu abenelisa ukuthi bahlasele baze bayobamba isigwagwa ngesandla bavale umlomo wesigwagwa ukuphuma khona inkafu inhlamvu zakhona ezazikhafula ukufa bavale ngebhethi kuleyo ndawo kodwa ngeshwa kwasekuse ngathi kwasekulethi kakhulu ngoba phela abesenelisanga ukuthi kuvikeleke isizwe sakithi sabona njalo nalapho abo babamkhulu abangcwatshwa khona esingathi ngama mass graves emahlabezulu kuyadingakala ukuthi indawo yasegadadi ivuselelwe njalo uhulumende wakithi njengoba ethi indawo yamagugu ivuke nama tourists all over the world babuye babeyazi bayibone babekwazi ukuthi le ndawo ilomlando omkhulu wesizwe sakithi somthwakazi ngiyabonga mahlabezulu
hayi Jesu kuba lapha uhlelo lwethu lomhlanje besilomnumzana Sam Mabena ingcwetiko zamasiko esintu asihlanganeni njalo ngeviki ezayo Oliver Lisa njabulo umthembo sithemba ukhiphe isidube la
ngesizwe ezokholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo uvuselela umoya igama nguntungamile inkomo namhlanje silomfundisi uSenisifanda ngiyakwamukela mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga ukuba sihlangene sonke sisaphila njalo uNkulunkulu esinike impilo kulolu hlelo namhlanje
kusiphatheleni namhlanje
Ngifuna ukubala kuGenesis chapter 3 verse 8 ithi yona indoda lomkayo basebesizwa umsindo kaThixo uNkulunkulu ehamba esivandeni ilanga selithandeni basebemcathela uThixo uNkulunkulu phakathi kwezihlahla zesivande kodwa uThixo uNkulunkulu wayimemeza indoda wathi ungaphi kuthi ukuthi lokhu kungaba into esimangalisayo ukuba uNkulunkulu umnini mandla wonke okwaziyo isiphetho sento lento ingaqalisi njalo esikwazi ukuba yena uNkulunkulu ugcwalisa umhlaba wonke ugcwalisa umkhathi wonke njalo akulanto engafihleka kuye uNkulunkulu uDavid anxa ekhuluma kumakhulu uthi yena kambe mina ngingacatsha ngapi ngiye ngacatsha kuwe ngaze ngiye emathuneni wena uyambona ngingaze ngiye cacha ngapi uyambona njalo uDavid yakhuluma ukuthi wena ovele ungazi ngiseselanga ngaphakathi kwesisu sikamamami ngakho uNkulunkulu kuyasimangalisa lapho ukuthi uNkulunkulu nxa edinga abantu ukuthi ungathi edinga uAdam loEva lokhu kwenzakala sebewonile sebephule umthetho kaNkulunkulu manje namhlanje iningi lethu limcatshele uNkulunkulu kumbe sibonangani simcatshele uNkulunkulu abanye bethu sicatshele uNkulunkulu loba khona phakathi kwamabandla siyabe siphakathi kwebandla kodwa kuyindlela yokucatshela uNkulunkulu sifanana njengendikilishi leyayidingwa ngomunye kawalahlekelwa imali endlini wathanyela indlu yonke eyidinga yona leyo eyodwa abanye silahleka siphakathi kwendlu kaThixo uThixo uyasidinga phakathi kwendlu yakhe singabe siphakathi kwamakhwaya singabe siphakathi okwenza imisebenzi ehlukeneyo ebandleni lakhe kodwa uThixo lokho ebuze esithi ungaphi bakhona njalo abanye abalahleka phandle kwebandla umuntu ulahlekile ezintweni zakhe azenzayo ususebenzisa izinto zenzayo ukuzivikela ukucatshela uNkulunkulu njengendlela uAdam noEva abecatshe ngemva kwesihlahla uThixo lokho naye kudinga esithi ungaphi bakhona abanesicatsha ngemfundo singazi ukuba imfundo yethu lalo ofunda ukwedlula wonke umuntu lapha emhlabeni imfundo yakhe injengethonsi phakathi kolwandle nxa sikhangela imfundo ulwazi lukaNkulunkulu kuyize nje siyakwazi njalo ukuba abanye singacatha ngenotho yethu kodwa la ibizwi likaNkulunkulu lithi kambe yena uThixo anto ngumnikazi wesifiyo sonke umnikazi wegolide lonke umnikazi wediamond yonke inotho yethu ayisolutho phambi kukaNkulunkulu njalo siyakwazi ukuba abhala khonapha ebhayibhilini siyahlangana layo uPawulu esithi bacebise labo abanothileyo ukuba inotho yabo ibisebenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa njalo ke bengayithembi bathembe uJehova ngakho ke uNkulunkulu uyakudinga uyabuza ukuthi ungaphi ngumbuzo omkhulu kakhulu uNkulunkulu alawo namhlanje kithi sonke silaleleyo nalapho esilalele sikhona ngoba kwasithi kule lizwi kule phimbo likaJehova elikudingayo ukuba ungaphi
indaba uNkulunkulu ekudinga. UNkulunkulu uyakudinga namhlanje ukuthi ungabuya kuthanda.
Akuyiphethe mfundisi.
Singathandaza. Baba, senithandazela bonke abavula inhliziyo zabo ukuba ungene ubuse ube yinkosi nomsindisi. Namhlanje uyamemeza ukuthi ungaphi ebantwini abayehlukeneyo. Kulabo uNkulunkulu abavula inhliziyo zabo, ngiyathandaza ukuzongena ubuse ube yinkosi nomsindisi. Nkulunkulu wami, bavula inhliziyo yabantu bakho, busa ingqondo zabo, busa inhliziyo zabo, busa ukwenza into yabo yonke. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. Mlalelo wami, ngiyathandazela umthandazo lawe ngemva kwami. Ngiyathandaza ukuba inkosi ikusize. Dinga iBhayibheli, dinga ibandla elithumayela ivangeli, uyengena khona ukhule. Inkosi likusize.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, ke sizwe ke ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Nehemiah Moyo, ukansela weBrunaberg ongomunye wabasakhulayo abasanda kungena kwezombusazwe. Umnumzana Moyo ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bazinikele ekusebenzeleni lekuthuthukiseni indawo abavela kizo.
Hayi, inhliziyo yami isesigabeni sami sika 17. Ngiyathembisa abadala ukuthi hayi, ngifuna bengithume. Njengakhona lokho engabatshela khona, isikhathi engiqalisa ukukhankasa, ama-posters ami ayebhalwe ukuthi thuma mina. Ngisho ukuthi abadala bangithume, esikhalezeni zabo ababekhalaza ngazo, ngikhona, bathume mina ngizogijima njengomuntu osakhula omncane. Ngiyebacelele counseling ukuthi hayi, abadala beBrunaberg bathi bakhala ngalokho. So ngiyababonga kakhulu ngokunithemba abadala kakhulu, njengomntanami.
Kuyini okukupha idlabuzane lokuthi ungene kwezombusazwe uthi ngifuna ukukhankasa ngibe ngukhansela?
Into engenza ukuthi ngizibone ngena kwezombusazwe, ipolitiki ngishanje ngisasemncane, uyela nje khonaphana, sibona kusala boTsvangirai ngisasesikolweni lawo Robert Mugabe. Wanginika umdladla wokuthi lami ngilesifiso sokuthi ngelinilanga ngizibone ngisiba ngomunye umuntu ongakhokhela especially iward yami, iward 7 eBrunaberg.
Sikhangela abanye abasakhulayo, ubabona bephatheka na ekuthathweni kwezinqumo endaweni okiyo, ikakhulu izinqumo zezombusazwe, izinqumo zentuthuko yendawo?
Ya, intsha eningi endaweni yakithi ayiphatheki kwezombusazwe, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi bakutshela ukuthi hayi, kudala sivota, kudala abadala bevota, kodwa kunatshintsho, awaboni utshintsho lubakhona. Le phathi elokhu ikhona asale injalo, iloku injalo, siloku esihlupheka kunjalo. So yikho kwenza ukuthi esikhathi lesiningi intsha ayithole ingakhiwo, because uzabe ethi noma singaze sivote kuyafana vele, kuzabe kuloku kungatshintshi lutho, sabe siloku sihlupheka siyegoye. So sikhanda ukuthi ngelinye ilanga lathi sike sizibonayo eZimbabwe lathi kusiba lotshintsho. Ama-youth layo ethole imisebenzi, siyasebenza khonapha koBulawayo nge-weekend bebuya bezobona imuzi zabo. Kathesi nje ngingakhuluma nje, kathesi ngananzelela into esizibuhlungu ukuthi abantu abatsha baphelele eGoli, uthola intsha encane ibuya khona, uthola bedujuliwe, abanye bekwaziwe.
Sikhangela lapha ukhetho olwedluleyo, iziphi izinto ongathi uhlangane lazo ebezinzima?
Ubunzima besilabo njengabantu abatsha, singakhangela njengephathethi ibingelayo imali yokuthi sikhankase.
Kuyini okhangelela ukuthi ube ukwenza okweminyaka emihlanu elandelayo?
Endaweni yethu kulobunzima bamanzi. Sikhangela ukuthi indawo yethu le problem yamanzi, sikhangela ukuthi silungise indaba yamanzi kakhulu endaweni yakithi, because indawo yakithi ilo ayinazulu. So sikhangela ukuthi uma singathola usizo from i-government esiyabe sinayo naleyo sicelela abantu amanzi because abantu abaningi kathesi bakha amanzi endaweni ezikatshana imigodi yangkhona elamanzi futhi uhamba about maybe thola ukuthi usuka emzini siya about 1 kilometers or 2 kilometers or more kusuka ekhaya siya elanda amanzi so okuyinto ehlukumeza abantu abanye sebekhulile abalabantwana abantwana abaningi basegoli because esayithi ndethu ngapha intsha iningi isuke ibalekele yegoli because ayithembi ukuthi ngapha kulamadlelo
Ngusigaba sabatha namuhla besixoxa lo mnumzana Nehemiah Moyo ongukansela eBrunaberg. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eWashington. Wezemidlalo wadlalela amaqembu abalisayo leBantu Rovers, iHighlanders, leBulawayo City, uBenson Phiri. Uxoxa nentatheli izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji ngomsebenzi wakhe.
UPhiri oleminyaka engamachumi amathathu lowodwa yokuzalwa uqatshwe ukuba ngumqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlalaphansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithwele esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Afunda into eziningi kakhulu. I think iBantu Rovers was something really cool side and I'm very thankful to the likes of Kitsilo Msimi and Metendo Dita. I do into several cool up with my laborers.
UPhiri uqale ukudlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka 2008 eseleminyaka elithumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola.
Esikolweni mina vele ibhola nje angeke ngingadlala ibhola esikolweni ngoprimary school. Ibhola ibhola sokugrade 6 secondary school injury high ngama ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu-form 4 ngadlala umtournament oyi-one. But then kunikhona abantu babekutsho ukuthi phela ibhola but kumkani challenge kona mepenzi wana bazali babe studio ndoze bhola ibhola ayifunda school awubali amabhuku njani njani.
UPhiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu leLobengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu leZim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu leopards ngemva kokubambana leqembu leBantu Rovers. Kusuke lapho wadlalela iqembu leBantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elaphatheka ngomncintiswano weDallas Cup kwele Melika elalabadlali abaludumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Khadebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezibizwe nguAmin Somapiri kodwa ukuthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but ngangingeke kokulistena lokuthi abakuyayo kutournament bazwelele nje. Then I saw started in. I think all number one. I mean, it was senior for me. Happening. Benson, for someone, I don't want to get on to the road now. Because what it is, they are from your team. I am going to be able to get on to the road. I'm going to get on to the road. I'm going to get on to the road. I'm going to get on to the road. So I'm going to get on to the road. 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 I remember that was the time we introduced the request to the road.
Ekusukeni kwakhe kuqembu leHighlanders uPhiri udlalele iqembu leBulawayo City njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu leOxford Spurs elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ekuqaleni kwalonyaka ubizwe ngumnikazi weqembu lebantu leParts uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kesizwe impumela yemidlalo edlalwe lamhla usigaba seCastle Premier Soccer League iqembu elihlezi phezu kwengalane emklomelele ngezi Platinum Stars linqotshwe nge-1 kanyange le-1 emidlalweni obusemalahleni. Le mpumela ichiye iqembu leli likhokhela ngemiklomelo yesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo. Amanye amaqembu alemiklomelo elinganele yeDynamos ngabalisayo leManicaland Elemanica Diamonds elihlezi endaweni yesithathu kanye le FC Platinum elisendaweni yelisine. Oliver lelisayo yimi usithandekile Mhlanga.